Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluziwa kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
That is somhlangano omuhle kathesi nje epolitics, akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-districts, wonke ama-zones aguzelele ukuthi yena basupporta yena ubaba uMnangagwa. And njalo kuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ibandla leli kumele ukuthi lilungise inhlupho zikaZulu, hathi ukuthi uMnangagwa uzalimela kukhetho lukamongameli.
Abalandi ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi abelamandla kuyo indlu wase beyikhangele esiyifokasi yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile eminyaka yomuntu akwenza phela lokho.
Abantu abaningi emaphandleni bathi kulendlala emangalisayo emadolobheni lendaweni ezijiyeneyo.
Sokugcwele amasela sokele ukuthi abantu laba abaswelayo abaye sebeze betshonte ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi.
Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo ndandane kayisiyo qiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulezabelo ezimbalwa ezisekela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye yedwa ozangena kukhetho lukamongameli emele ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2023. Umnumzana uBethi Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leli uthi baningi abalandeli bebandla leZANU-PF abafuna ukuthi uMnangagwa angene kukhetho lolu. Uthi benza lokhu ngoba bafuna ukuthi uMnangagwa aqhubekele phambili ngenhlelo azisungula kulandela ukususwa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Abalandeli bebandla leli kobulawayo namuhla bavumelene ukuthi uMnangagwa nguye ozabamela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli seliqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo ngesikhathi umnotho welizwe ukugudeka okumangalisayo. Umpofu uthi kulungile okwenziwa libandla leli leZANU-PF elilungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa ngeviki ezayo eGoromonzi owe-annual People's Conference.
iZANU-PF nje lilombono lokwethethwa yi-forward looking. Sihlala si-raise lama-candidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi basitshengisele umcabango wabo lombono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba uMnangagwa. Kuqalise kathesi. Sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abele nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokulayo izabelo ezingaki esezikhulume khonoko ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni kathesi kobulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna yi-candidate. Somhlangano omuhle kathesi nje epolitics, akuye muhle kakhulu abantu wonke ama-districts, wonke ama-zones agcizelele ukuthi yena basupporta yena ubaba uMnangagwa. And njalo kuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo, engumuntu ongafuni ubandlululo, engumuntu njalo okhangela izigaba zonke kungala ukuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlula ezinye izigaba. Into eqathe kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye, livumelane kumbe lingavumelani kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe likhikhanisa ngento lezi. Wena ukubona njani kona?
Konke lokhu kuzokukhangela i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke kunokubabadu, sicubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisikuthi thina singakathi ku-conference kathi ukuthi sibothi kuzaphuma impumelelo yakho lindaba njani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibahlele njengoba mina ngumabhalane omkhulu wethatha, ngikhuluma layo upresident, iTennessee kumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kudikezayo.
UMnumzana Obert Mpofu ubona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye esenyamandlovu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni uthi okwenziwa libandla leli kuveza ukuthi kalisela ndaba lozulu ohluphekayo.
Abalandi ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe lamandla. Yiyo indlo wase beyikhangele esiyifocus yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile iminyaka yonke bakwenza khona lokho njengeZANU-PF. Mina kakulanto enje emangalisayo. Futhi okunye ukuthi sekuyi-competition, sekungumjaho umntwana ukuthi abantu befuna ukuthi ayibhutilikhi ngesikhiwa. Ubonakala ukuthi wena the loudest cheer. So akumangalisi vele into ezijayelekileyo ezenzakala nje nyaka yonke after ukhetho.
Kutshoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo kathesi nxabe koza khona?
Abantu sebevodwa akusakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho. Ngakade be-serious ngabathi bona kathesi vele asikhulume nge-politics ngokuthi singahlangana njani sibonisana nemithi ephambili sakhe ilizwe. Kodwa na sikhuluma ngokuthi sokuthiqinekele nge-election ele 3 or so years ukuthi ifike sokukhulunywa ngayo kusho ukuthi vele iyaqalisa ukuhlutshwana ebandleni sokuba kwizikhundla. Abantu basibaa ukuqalisa ukuqotshwa ebandleni sebesilwa vodwa sokusaphendwana ngoba sokulungiselela ukhetho akuseyi indaba yokuthi kuvuselelwe zomnotho. Indaba edanisayo kakhulu abantu baseZimbabwe leyo indlela esizenzakala ngayo.
Wena ubona ngazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho ukukhanya ukuthi phezulu khona ngayo lawo bayabopha amabhandi nxa ukuthi imali kayikho. Kubonakala wonke umuntu ebopha amabhandi but ukhanya ngathi avele bona bebazijabulela nje bahlezi kahle abantu bayadubeke elizweni.
UMnumzana Michael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye ekoBulawayo. Abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende bathi babhekana nendlala emaphandleni lemadolobheni ngenxa yesimo esibi somnotho lokuselakala kwezulu lonyaka lanyakenye. Bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi kukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala nguMnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shemu.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyatshona bayabedlena kucasise khonapho sizwe.
Hey, uyabona kwamanje dube kuke kwakuholwe nje ilokhuzeni amabele iviki leliphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badla lembhida nje singelala mafutha. Akuzima.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha kuthi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo, abantu abanye bayabhalisa yikho into abayitholayo.
Kutshoni khonokho, kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo luba khona ngoba abanye abatholi lutho, abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala nguMnumzana Chazane Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibili ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sibo 500 and something dollars, isinkwa sikhwelile si-$18.50. Vele abantu sebephila ngokudla kanye ngelanga, siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyatshona abantu bayabedleni.
Batshona benathi itiye bebepheka amabhanzi neflawa bayithenga eBotswana, zentambo ama sebepheka isitshwala betheba ngembhida. Inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha ePlumtree sokugcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betyonti ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukwenza ukuthi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele siya singaxalisanga ngokulungisa izinto.
UMnumzana Malaki Nkomo wake wamela indawo ye-Insizwa South edalele ePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela ozulu ukudla. UNkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uzulu ukudla nguhulumende.
Siyananzela indlela ivele ikhona lemabhayibhileni, abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla kuyafana lokuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo lapha yikuphathisana uhulumende ephathisa ngapha labazali labantwana labo bephathisa abazali amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga kunjenje sesiya kudisemba udisemba seqalisile izulu nxa ingakhanyela lapho engikhona mina alikathondi inkomo yade sizikhangelele ukuthi yizo ezizasincedisa ekugcineni imuli ziyafa ziyaphela ayisontando yomuntu kodwa kuyintando kankulunkulu leyo mina engikucelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenzela ukuthi uhulumende akwazi le ukukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100 abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazo kanti kungasiloqiniso okuthi uma singananzelela ukudla khona ngabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe so mina engikutshoyo ukuthi akubhalwele bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe. Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi. Bathi kulabanye abantu abayenga umongameli Emmerson Mnangagwa otshele abalandeli bebandla leZANU-PF izolo ukuthi odokotela abakhalela umsebenzi bathola imali kunhlanganiso angaziqambanga ngamabizo. Odokotela abathuthukayo abedlula amakhulu amane abakhalela umsebenzi ngompandula bekhonona ngekholo eliphansi sebaxoxwa imisebenzi ngukhulumende othi bazenzisa. Abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebakhalala umsebenzi bekhonona ngokukhahlanyezwa kwabasakuthuthukayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ukhuluma ngodaba lolu langemibiko ethi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ifisa ukuthi babuyele emsebenzini kusasa ukwenzela ukuthi kuncediswe abantu ngekhefu lekhisimusi.
Akulamali esiyitholayo yokuthi siye emsebenzini. Singabantu nje, singabodokotela nje abaphila nzima, abangenamali yokugada, abangenamali yokuthenga ukudla, abangenamali yokubhadala irenti, abangenamali yokubhadalela abantwana babo ama-school fees. Siyahawula. Yikho sisithi siku-incapacitation. Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo landani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje. Samelela uhulumende ukuthi esinike imali egwanileyo yokuthi siyemsebenzini. Yalo into eqathekileyo ukuthi ye kulabanye abahlala duze lesibhedlela, abahlala ezibhedlela, ukuthi transport singathi is not a major factor yebo, but still bale right yabo ukuthi basebenzele imali ekwanayo ukuthi bephile labo benakanele imuli zabo labo ngokwabo. Imali yona le kayikho, njalo yinto abayicela uhulumende ukuthi ebabhadale imali ekwanileyo.
Inhlanganiso ye-High Life Foundation ilicela ukuthi libuyele emsebenzini kusasa. Likubona njani lokho?
I-offer ye-High Life abathenganga ama-medications, abathenganga imithi, abathenganga ama-gloves okugqoka, abathenganga equipment. So even ngabe sifuna ukuya emsebenzini but akulalotho yokusebenzisa emsebenzini, so abantu abasoze behambe.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelayo eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo we-Health Service Board eqhatha odokotela. Siyehlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium waves, la ku-short wave 6175, la ku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7, futhi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9
sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Senganamasiko esenziwe manje,
lo baba mkhulu babelobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khona ukungeyokukhanyakazane kukhahlanyezwa kwabomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze-16 days of activism against gender based violence. Sizwile-ke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wangcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala-ke kwele South Africa njalo kuthiwa kulezi izalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo. EBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Panda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapha, kunjani eDube, kunjani eMelika?
Hayi, Melika kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile liline uMadube. Madube, kunjani eBotswana?
Aphila kanjani abalaleli eBotswana? Kurayithi kakhulu.
Hawu, boni ke sikhanise ngawe Madube. Khanya ngazani abantu bayabulala namahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisisa ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku khanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Ye, akukho rayithi ukuthi ubaba acine kulela umama ngezizathu zokuthi baye bethe bangazwisani endlini. Kanti nxa bengazwisani, indaba bengadinge enye indlela yokuxazulula intaba eyabe basiphe endlini bani. Ukuthi ubaba uzefika ekuthiwa sebulela umama wamngcwaba yedwa, umama sezewabonakala ethi besokutheni. Singatsho ukuthi obaba abahlukunyezwa, abahlukunyezwa ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazile labomama futhi abahlukunyezwa ababulawayo kungabi ndaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibone ngani kuthiwa kukabili. Abantu singagxili kakhulu kubomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini, kumele size sidingele imbangela yakho kuze kukhonile ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa, afune ebulawa, afune ekunywa, ngibuze ukuthiwa uchishiwe, ngibudutshule, ngibungcwatshiwe. Kuyabe kuvele kuba ngokuyini ukuzwanana lokuzwisisana lokukhuluma avele ngaphakathi uma ule problem. Dingabaya abantu abazakuxazulela indawo, ivume ikhulunywe phandle kuzwisisane kuhle, likhuze lihlalise phansi, ye mbone ngani kuthiwa kungaba ngcono.
Ye, siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona?
Izikhathi sesiphila kuzo, izikhathi zanamhlanje kwabadube, izikhathi zokubona-ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo, ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kunama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kulabogogo, kulabobabakazi, kulabomali uma babengaxoxa uthana laye bakhulumisane laye. Abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale-ke baxabane ngendaba eziningi-ningi. Ubaba bona ngani wefuleka ngoba-ke umama nxa esebone abanye abantu abangani bayathola ezintweni sengani lokudelela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi-ke umuntu nxa ekhangele kuba lama-sign engathi-ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani nalo engihlala naye kumbe engithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlakuhlankale ngempama ngelanga lakuqala, nxa ungumama kumele uthi ubone ukuthi uyahle uhambe ukuma laphana usithi hhayi uzaphola uzaphola. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesikho ngikhona ngiyabekezela ngoba babakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu. Yinkinga esilayo
ye ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi amafitshane ma
ubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani kohle vele ube kwazi ukuthi akasozami njalo ungabe ulokhu sithi a bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo. Sanisani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani siza kuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungavele ubone esenza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa ngaye bekivela nxa umama hamba gijima gijime ngenyawo zombili sibisi athalaze emuva yabo isicino sangikhona uzagcine kubulele.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uEzra Jesus Panda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Okwamanje sokuisikhathi sabajasi lo Mike Wobe.
Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso Science of Hope Trust. Siphatha udaba mayelana losuku lwe International Day of Persons with Disabilities olunanzwe ngolwesibili odlule. Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani sisi wami?
Ayi ngiyaphila ngiyabonga Mike.
Awusitshela okuningi mayelana ngalolu suku.
Lwasungulwa ngo-1992 yi-United Nations. For one day umhlaba wonke uyakhangela abantu abakhubazekileyo.
I-theme yalo mnyaka yona ithi promotion the participation of persons with disabilities and their leadership taking actions on the 2030 development agenda. Ebesicela ukuthi usitshele okuningi ngale theme.
Ngiyakhangela i-participation, ngiyananzelela ukuthi abantu abakhubazekileyo kakhulu ababonakala endaweni eziningi ezijetshiyeneyo, weza kuku-leadership yama-organizations. And then sikhuluma nge-development agenda, siyakwazi ukuthi mantra abahamba ngayo ukuthi no one behind. So uma sikukhangele sibona abantu abakhubazekileyo besala endaweni eziningi. Singakhangela abantu abangezwayo. Nxa ufika kuma-event akula interpret. Nxa ufika endaweni akula any access yokuthi ukona kenjeni abahamba ama-wheelchairs. Sinanzelela ukuthi 80% yabantwana abakuma-developing countries abakho esikolo. So kakhulu ngesikhathi sasibona ukuthi kumele sikhuthaze abantu ukuthi ukuphatheka ezindaweni kwabantu abakhubazekileyo kuqakathekile kakhulu.
Ubona ngani amalungelo abantu abakhubazekileyo ayahlonitshwa na kwele Zimbabwe?
Ayahlonitshwa kodwa kusasekulutshwane kakhulu. Into enjalo ukukhuluma ukuthi i-constitution yethu eZimbabwe nxa ikhangela abakhubazekileyo babona ngani ukuphatheka kwabo ezintweni ngama-resources ayabe efunakala kumbe kudingeka imali. Sikubona lokhu ngenxa yokuthi i-constitution yona ngokwayo ikhuluma ngokuthi ama-resources ayafuneka. Nxa ama-resources engekho thina njengohulumende asikwanisenza okuthile nokuthile kuphathelane labakhubazekileyo, which is not found kwabanye abantu like ama-elderly abantwana. So mbone ngani singatshintsha leyo mindset ukuthi bebe included kufuna alimali sonke isikhathi. Yikho engikubonayo. And then enye into engiyibonayo futhi ukuthi eZimbabwe sikukhangele kakhulu okwabantu abalama-disabilities njenge-charity issue. Mina mbone ngani khonokhu lapho kumele kutshintshe.
Abantu abakhubazekileyo babhekane lo dubo linjani elizweni?
Ya, yikho nje khonokho engikubonayo ukuthi nxa abantu bebakhangela, babakhangela ngamehlo lawo anokuthi ngabantu bozwelo, ngabantu abayehlulekayo, yiyo into esizama ukuyitshintsha nxa sithi participation. Bakhona abantu abayenza izinto ezibambekayo abakhubazekileyo. And then close to my heart, education. Abantwana abanama-disabilities abala access to education.
Bengicela ukuthi unikeze imuli eZimbabwe amazwi akho okugcina mana ngalolu daba.
Ya, mina ngifuna ukuthi ukhonkhona kuyilizwe leZimbabwe abantu abanama-disabilities baphile emhlabeni and emhlabeni siyadingana. So sikhangela abanama-disabilities asibaxhaseni, sibasapote njalo sibenze nabo believe up to ama-abilities abo.
Mhm, hayi siyakuzwa Masibanda, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi nami ngibongela kakhulu Mike.
Mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle Zulu ugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi dibana njalo ngolwesibili kuhlelo Big Connection, uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwena lokwanamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike, zonke isikhathi sokholo lwesiKristu esilethulelwa nguNtungameli Gomo.
Yekudibana kuhlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibongela abalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
namhlanje ngithenje ngamafitshane njengoba lensuku zekhisimusi ikhefu lekhisimusi esisondele laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo esikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamlelayo ilizwi lethu lithola encwadini kamathewu isakhiwo sesithupha indima yokuqala lesibili lapho kufundeka khona kanje kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini lesi-2 ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzise emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo amazwi la akhulunywa ngujesu esebona okwakuse kwenzakala phakathi komphakathi uJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixuku lele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi abanye abantu babesebethinta abafarisi nabazenzi uJesu uthi lapha uyalimukisa abantu uyabaxwayisa uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho kakuyindawo ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lokungcono kulaloyana ngabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho kuyafana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini ngingathinta ngabafarisi abafarisi ababegqoka ingubo ezichazimulayo amadoda ayesuthela imikhaba emikhulu ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho bafike bathi ye mina isikhulu sasekuthinithini khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona abeselibala ukuthi lokhu alakho lithamsanqa likathixo sawukhathalekile ukuthi ulani empilweni wazigqaja ngakho okusalayo ukuthi konke olakho kusukela kubuso sibi sempilo le notho ongaba layo uvela kuNkulunkulu labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe lezipho ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini isipho sakho nxa singasuki enhliziyweni elungileyo siyizemeze unani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo into esemehlweni abantu bayaphandla abantu bakhohlwe njalo kodwa kusuka enhliziyweni yakho ubuso uNkulunkulu uNkulunkulu asoze ayekele ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle
akuyiphethe mfundisi
asikhulekele uNkulunkulu olungileyo sicela ubana nxa sisondela kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha wenze inhliziyo zethu zilunge labo abenelisayo lokhu abalakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu kakusuke kulungeni kwenhliziyo bangadinga amagama asemhlabeni ngoba amagama asemhlabeni ayedlula kanti lezinye izipho kazibusekanga ezinye ngeziqalekisiweyo ezinye ngezebiweyo kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibusiso uNkulunkulu asilondoloze asigcine sonke ngamunye ngamunye sidinge ukulunga kwenhliziyo singadinga ukulunga bobubukwa ngabantu amen
lapho besivuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu ke ntungamile inkomo singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje ibandla lezalo PF seliqalile ukukhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje Oliver Lesa ngo Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.